mabi baba mbesandleni sakho baphi imali kulesikhathi bangasakhali ngicela ubusise bazali bami nabangani abolabi baba mbesandleni sakho baphi imali kulesikhathi bangasakhali angisafuni